Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlaka 15 kuzibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-constitution eyavunyelana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi besifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ayivele ebandleni lami.
Kulamalunga edalela ephalamende asezama ukuguqula isisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028.
Kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhethiweyo emgodini, sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya kodwa silaziqiniseko lakho ukudiphothwa.
Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weSilfontein kwele South Africa. Kugcotshwa umnumzana Daniel Chapo ukuba ngumongameli omutsha wakwele Mozambique. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqhubekela phambili imizamo yokuguqula isisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni kulabanye okubikwa ukuba sebezama ukuphanyeka udaba lolu edalela ephalamende okuzakwenza njalo amalunga edalela ephalamende lamakhansila aqhubeke esembusweni kwesikhathi esingedluli iminyaka emihlanu. Kodwa abaphikisayo bathi baza kuvimba lokho ngazo zonke indlela. Kubika umlandolozi Ndlovu.
Iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana liveza ukuba umnumzana Energy Mthodi omele iBikita South edale ePhalamende ebambanisana lomnumzana Charles Moyo okucelele CCC elikhokhelwa ngomnumzana Washman Ncube bafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika phose umnyaka ka-2033. Ababili laba bacatshangelwa ukuba bafisa ukuba kuguqulwe iziqa ezinhlanu zesisekelo sombuso welizwe eziza kwenza uMnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028 okugqitshwa khona isikhathi sakhe sokuba embusweni. Esinye njalo isiqa okumele siguqulwe ngokutsho kwababili laba silawula ukuba osembusweni akumelanga akhethwe futhi ukuba ngumongameli isikhathi sakhe sokusuka esihlalweni sokuba ngumongameli singafika. Kukhanya befisa njalo ukuba ukwengeze isikhathi sokuba amalunga edayile ephalamende lamakhansila labo beqhubeke besezikhundleni zabo njengomongameli kungaguqulwa isisekelo sombuso. Umthodi ulobele abezindaba namhla esithi kuliqiniso ukuthi sebezama ukuguqula isisekelo sombuso. Loba iphetshana elibhodabhoda enkundleni zokuxhumana livezwa ngabanye abantu isikhathi sokukhuluma ngakho singakafiki. Umoyo omele impopho mamzilikazi edayile ephalamende yena uyakuphika ukuthi ngomunye wabalobe iphetshana leli.
Ngiyamangala ukubona imotion ku-social media kuthiwa yabhalwa ngumhlonitshwa uDr. Energy Mthodi. Angiyazi leyo motion njalo angizange ngakhuluma laye umhlonitshwa.
Okhokhela amalunga e-CCC edale le-Senate uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa uthi umoyo uyakuphika lokhu njalo ibandla leli alikusekeli ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso.
Ngihambisana lama-democratic values. I-constitution eyavunyelana ngabantwana beZimbabwe yambona ukuthi kulomuntu oyi-1 ongathi asiyitshintsheni ngesikhathi besifuna ukuyitshintsha. So i-proposed motion leyi kuhle ngoba ivele ebandleni lami, ivele ebandleni elibusayo. Kungumbono wabo labo ukuthi nasakuphikisa kakhulu lokhu.
Kodwa okubandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kulungile okwenziwa ngumthodi labanye bakhe.
Angithi lapha kwenziwa intando kaZulu, kwenziwa intando yoluningi eluyakusifuna ukuthi into le ikhamba ngendlela enjalo ungayisho ukuthi kuzwakala ukuthi kona ubani akasa umthume esikhundleni kodwa lapha kuyabe sokudingwa phela ukuthi kube nomotion abantu badiscuss bawelelane iningi lakhona uma lithe yikhwele ukufunayo yikho kufana ukulandela
baningi abaphikisa lokhu umnumzana Douglas Monzora umkhokheli webandla le MDCT laye uthi kulihlazo okwenziwa ngumtholi labanye abafisa ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso amazwi la asekelwe ngumkhokheli welinye ibandla eliphikisayo ele People's Unity Party umnumzana Ebert Chamuka
into ikhulunywa nabantu bezano PF hatch angiboni iyenzeka le ngoba since umnangagwa engene ngo-2017 namanje umnangagwa uyayihluleka ukubusa ilizwe
umnumzana Nyasha Ncube ingcweti kwezombusazwe efundisa ecollegeni University of Zimbabwe ukuzifundo zombusazwe uthi kuzatha lohambo ukuthi umnangagwa aqhubeke esembusweni kungakafiki umnyaka ka-2028
liyakudinga ukuthi kube lo muntu oza kuba ngumbusi oza kuba ngumphathi ukuthi ngemva kwesikhathi esithile aphume emsebenzini ephila ehambe ehlala ekhaya emzini wakhe nxa engulwane onathayo avuke laye akahamba akayebhawa
umnangagwa usekhulume kanenginengi ukuba kafisi ukuhlala esikhundleni ngo-2028 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abezindaba abeNewsroom Africa babika ukuba sokulabantu abedlula kancane ikhulu lamachumi ayisithupha 166 asebehlengiwe emgodini Westhoogfontein kwele South Africa. Abahlale kulomgodi isikhathi eside bezesaba ukuphuma ngoba bebegonjolozelwe ngamapholisa. Abezindaba laba batshele isikhulumeli samapholisa ukuba inkampani ezimeleyo e-Rescue Security Services zisikhuphe izidumbe ezifika phose amachumi ayisitshiya ngalombili 78 emgodini lo lapho ababencitshwa amanzi lokudla. Isihlobo labamele inhlanganiso ezizimeleyo sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi wehluleka ukunceda abantu laba kuseselesikhathi. Kukhanya inenyi labojeketa laba abemba igolide badabuka eZimbabwe leMozambique. Omele iZimbabwe kwele South Africa uAmbassador David Hamatziriphi uthi sebethume abantu ukuba bayehlolisisa udaba lolu eStilfontein esabeleni seNorthwest. Ukuhlazela lolu daba uGibbs Studio 7 uxoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Nasilandela abezindaba lapha eSouth Africa kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhethiweyo emgodini sizwe kuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya kodwa silaziqiniseko lakho ukudipothwa abanye kubasezandleni zamapholisa abakhethiweyo asikezwa ukuthi abadlule emhlabeni bangaka abangabeZimbabwe uhlupho yikuthi thina sange siyefika mathupha kuleyo mine lapho kulomonakalo khona kodwa nxa silandela kuhlabe izindaba bayakufakaza ukuthi bakhona abeZimbabwe abaphakathi emgodini abanye asebekhitshiwe abanye abalokhu bephakathi emgodini abangaphumi kodwa ke thina kasilalo inani ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingabe ziphakathi emgodini ezingakaphumi zingaki njalo futhi lokuthi ezile emhlabeni zingaki. Okunye okusihluphayo yikuthi kasikatholi imuli zalabo abasemgodini kakufanani lalokhuyana okwaye kwenzakala ngo-2016 eJohannesburg laba bengene emgodini ngoba izihlobo sakhulumisana labo so izihlobo zabo imuli zabo sasisazi ukuthi abantu abaphakathi bangaki ngoba sasisebenza le muli zabo. Okwakhathesi kunzima ngoba kasikatholi ukuthi imuli zabo ngobani wenza ukuthi kube lula nathi ukuthi sizame ukuncedisa lapho esincedisa khona kodwa siyakwazi ukuthi iofisi leZimbabwe iconsulate likhona ngale lalo liyazama ukuthi lincedise.
Ye singathi ke nxa sikhangele kuyini okwenza sibe abantu laba baye emgodini khona ngale abadabuka eZimbabwe?
Banenge abantu beZimbabwe laba bevelele eSotho leMozambique abangena emgodini asiwo wodwa umgodi lo imgodi emnenge khona ngale North West, Mpumalanga, province, Gauteng province, ikofuthi lapho labantu abanengi khona. Abantu bazama ukuziphilisa ngokungena emgodini, ngokuswelakala kwamathuba emsebenzi. Yikho sibona kule ndawo eziningi lapho abantu asebezama ukuthi bavuselele izimali lezi ezazikhona ngokuza umuntu bayabazidingele imali phansi emgodini. Uhlupho-ke ukuthi kuyingozi ukungena emgodini ngoba akazikho into zokuphepha nxa abantu bephakathi emgodini. Sake sizwa futhi langezimpi eziba khona phakathi nxa besemgodini. Izimpi lezo sebesilwa ngobuzwe ukuthi wena ungwaliphi ilizwe, wena ungwaliphi ilizwe.
Lo ngumnumzana Nqabuto Mabena owenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs Dewe Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uzakwethula amazwi akhe okuvalelisa uzulu waleli lizwe namuhla phambilini kokusuka kwakhe embusweni esededela umholi omutsha umnumzana Donald Trump yena ozafungiswa ngomvulo. UBiden ungena esikhundleni lesi ngo-2021 ngemva kokunqoba uTrump. Kodwa umnumzana Trump usephenduka ngemva kokunqoba umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris owancindisa kukhetho lwanyakenye emele ibandla lamademocrats. UBiden oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lambili 82 ukhangelelwe ukukhuluma kabanzi ngendima ayidlale kwezombusazwe kusukela kudala esasayelilunga ledala lephalamende eleSenate ukuze kuyefika namuhla esengumongameli. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi kuyini okukhangelelwa embikweni kaBiden lo namuhla.
Sikhangelele ukuba uba kuBiden uzowethula umlayezo ebantwini ekhuluma not just nge-4 years zakhe engu-president but ekhuluma ngomsebenzi wakhe kuhulumende awenze iminyaka edlula eyi-60 eku-government ngoba siyazi ukuthi umnumzana uBiden waqala i-politics zakhe esasencane wangena kukhongolesi eleminyaka engu-29. So ngumuntu ole-experience enkulu kakhulu usebenze nama-president amaningi before kufika isikhathi sakhe sokuthi abe ngu-president. Wenze imisebenzi emihle kakhulu legislatively ku-Congress ethuthukise impilo zabantu. Mase sisiya ku-presidency yakhe I'm sure ukuthi uzokhuluma ngendlela asebenzisana ngayo ukuthi kulwisaniswe le-COVID ngoba siyakhumbula ukuthi uthathe umbuso ngesikhathi se-COVID lapho i-unemployment rate e-America ibisikuboma 10% nema esishiya ukuphuma kwakhe la wayehlisa leyo unemployment rate khona manje isikuboma 4%. So I think uzozincoma ngalokho and then also nendlela ahendle ngayo impi eyaqalwa yiRussia eUkraine ngokusupporta iUkraine ukwenzela ukuthi uPutin angaphumeleli kunhloso yakhe eyokuthatha ilizwe leUkraine ngodlame. Yizo izinto engibona ukuthi uzokhuluma ngazo namhlanje umnumzana uBiden, especially foreign policy yakhe.
Kungaphi lapho aphazame khona?
Lapho aphazama khona kakhulu ubaba uBiden, I think yikuthi angananzeleli ukuthi ungumuntu osegugile and kwase kumele ukuthi ngabe wavele wanikeza ama-democrats i-opportunity ukuthi bayenze ama-primary kukhethwe umongameli abazovumelana labo ngaye. I think wayekela lolu daba kwaze kwaba too late ngesikhathi esesehluleka ku-debate laphana ku-debate yakhe no-Trump kulapho-ke abaningi abamtshela khona ukuthi hayi cha isikhathi sakho sesidlulile. I think yena uBiden azangananzeleli ukuthi ukuguga kwakhe sokungaba yinkinga ukuthi aqhubeke another 4 years or even ukuthi akampeni against uTrump.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe zeMelika obexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusenjalo amalunga edale leSenate eMelika ayaqhubeka ngokuvivinya labo abakhethwe nguTrump ukuthi babe ngabaphathi intambo bakahulumende wakhe. Sikhuluma nje aphakathi kokuvivinya okhethwe ukuba ligqwetha elikhulu likahulumende unkosikazi Pam Bondi.
Thank you.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine kubikwa ukuba liphosele kwele Russia ama-drones amaningi abhidlize ezinye izakhiwo ezigoqela indawo zokugcina amafutha ezimota. Usebotshiwe owayengumongameli wakwele South Korea uYoon Suk-yeol owasebenzisa umthetho we-martial law ngendlela engaqondanga. Ingcwethi zithi amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iZimbabwe alakho okubhekana lodubo lokusilela kwamafutha ezimota, ukudla lemvundiso ye-fertilizer nxa udlakela lungaqhubeka kwele Mozambique, kulandela ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo oFrelimo ukuba ngumongameli omutsha. Amazwe amaningi akumanyano weSADC asebenzisa iBeira Corridor eseMozambique ukuthengiselana lamanye. Ezinye ingcwethi zithi udlakela lolu lakho kubangela ukungahlaliseki emhlubulweni lo. Njalo umanyano weSADC uthi uthumele iqula elizakhokhela ukuqhutshwa kwenkulumo zokumisa lolu dubo. Udlakela lolu lwaqala kulandela ukwaziswa kwempumela yokhetho okubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngabahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho abagoqela iEuropean Union. Abakhokeli bamazwe eSADC abanengi abahambanga emkhosini wokugcotshwa kukaChapo obesemkhosini lo ngumnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Umgcinisihlalo weSADC njalo engumongameli wele Zimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthumele umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chingori Gashiri ukuhlaziya lolu daba. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe umfundisi uSeni Sibanda.
Kuyadingakala kakhulu ukuba yona iSADC ingenele kulolu daba lweMozambique lo begcotshwe namuhla, kodwa ngenxa yokuthi umsindo lokuxokozela lokulahlekelwa yimpilo kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, kithi kuyadingakala ukuthi kungene inkokheli zeSADC zilethe ukuthula lokuxoxisana okungenzakala phakathi kwebandla elibusayo leMozambique lalelo eliphikisana nalo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi kube lokuthula njalo abantu bangalahlekelwa zimpilo zabo. Ikanti njalo yena iMozambique siyananzelela ukuthi ibisiqhubekela phambili ngasikhangele inotho yelizwe lokudlelana lamanye amazwe, ibisivi lizwe ebese likhanya sibili liphakama ngendlela emangalisayo. Ngakho kungaba lusizi ukuthi iqalise ukubuyela ngemuva ensukwini zempi le ephumekiwe.
Nxa sesikhangela ke emhlubulweni weSADC umfundisi, kungaphazamisa kangakanani amazwe akhelane le Mozambique ikakhulu iZimbabwe?
Ye, siyakwazi ukuqakathekile ukuba uhambo kumbe indlela le edlula ngeMozambique ibe indlela ehambeka kalula kungabi lempi. Siyakwazi ukuqala kwadula kakhulu sefelempi eMozambique ukuthi izinto zazingadluli. Ukuthengwa izinto eziningi ezithengwayo ngenxa yokuthi iZimbabwe ayikho duzane lolwandle zibuya ngeBeira Corridor. Ngakho-ke kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eMozambique, ngoba mbona kungagcina kuchithekela ngapha eZimbabwe ukuba izinto zethu eziningi kumele zibuye zehlike kubuya. Ikanti la iSouth Africa ilezinekuthi izinto ezingeniswa eMozambique njalo lezingena ngeMozambique. Njaloni njalo kunedubo olukhona siyananzelela ukuthi abantu abalimayo abaningi base behambe bayalima ngale Mozambique ngoba kulo mhlabathi omuhle kakhulu. Khonokuhlanga lakho njalo kutho ukuthi ezokudla lokunye kwizinto okuningi abantu ade bekuthole eMozambique kuya kuma nxa kudliwa. Ikanti njengoba ngingaxwayisa ukukhuluma ukuthi kodwa phezu kwakho konke sifuna ukuvikele impilo zabantu.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso ye-Christian Alliance of Zimbabwe ubesecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Zimbabwe!
Vanengi abadabuka eZimbabwe asebechapha imifula igcwele besiya kwele South Africa kumbe eBotswana ngemva kokuthakazelela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane ekhaya. Ntathela izindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sekuphume imfanekiso emningi yebulenjini bokuxhumana itshengisa abeZimbabwe bechapha imfula egcweleyo sebebuyela emsebenzini emazweni angumakhelwane. Iningi elisebenza phandle kwelizwe seliphindela emuva ngemuva kokudlala ikhefu lekhisimusi lehlobo labangani ekhaya. Kodwa kulokukhathazeka ukuthi labo abangalamaphepha ongena emazweni afana leBotswana leSouth Africa bachapha imfula igcwele okubafaka engozini yokugalula kumbe kubanjwa zinyamazana ezifana lengwenya. Inkundla zokuxoxisana lezokuxhumana ezifana le WhatsApp zilama video ajengisa abantu bechapha imfula egcweleyo sibebuyela kule South Africa le Botswana. Omunye usanda uchapha umncele esebenzisa iganga umnumzana Ophias Sibanda uthi akula abangakwenza ngaphandle kokuthi bachapha imfula ukuze bangalahlekelwa imisebenzi yabo.
Ayisikho ukuthanda ukuchapha imfula igcwele ikuvuqela uhlupho. Ungakhangela ipassport yadura ngapho uyakufuna ukuthi uphangise ukuphenduka ukuze uthole umsebenzi wakho usakhona.
Baningi abakulesi simo abathi kungcono ukugalula kumbe ukubulawa zingwenya olokuhlala eZimbabwe ongela msebenzi. Inkokheli zenhlanganiso ezijene ezibona ngokwabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa leBotswana baxwayisa ukuthi kuyingozi ukwenziwa ngabachapha ingcele bengena imfula igcwele. Umnumzana Sifa Sithuma onhlanganiso yeZimbabwe community in Botswana uthi kuyethusa okwenzakalayo.
Ipassport it only cost $170. Aso mali encane amfuna ukwenza ingathi mali encane kodwa compared to impilo umuntu asomali enkulu kakhulu ukuthi ungazwe efele emanzini.
Uchuma uthi khona kuqakathekile ukuthi abantu babe lencwadi zokuhambisa ikakhulu kukhanyelwe ukuthi bangena kwelinye ilizwe bungaziwa okungayenzakala.
Ipassport injengesithupha ekhaya ukuthi vele nje uye kwelinye ilizwe kungalaphepha ngisho oluthwele kuyahlupha ngoba kugcina kusiba lezi ngozi ezehlela abantu kungabi le ndlela elula yokuthi umuntu abe identified ukuthi ngubani uvelela ngapha.
Umlayizo ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ngokuthi abantu kumele bethole incwadi ezibapha imvumo yokungena kwelinye ilizwe okusemthethweni ukwenqabela ukuthi abantu bengasifaki engozini bezama ukuya kwamanye amazwe. Umsekeli kameli weofisi yeZimbabwe leBotswana umzana Witness Ngwenya uthi iofisi yabo yenza konke okusemandleni ayo ukuthi abantu bekhaya bethole amaphepha aqondileyo.
Kwesikhuthaza kakhulu sibili ukuthi abantu bakithi abazama ukuba namaphepha kungagwetha ube lepassport kodwa but ungena permit kodwa ube layo passport something ukuthi identify ukuthi wena ungundlovu wena umusibanda.
Umnumzana Nqaba Thoma Bena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa laye ugcizelelwa ngomlayezo wokusebenzisa indlela eziqondileyo zokungena kwamanye amazwe.
Bengangeni emanzini kumele abantu nxa besiya eBotswana kumbe besiya eSouth Africa bahambe ngendlela esemthethweni.
Umabhena uthi kumqoka ukuthi uhulumende weZimbabwe ayehlise intengo yokugwalula ipassport yona ebiza amadola amakhulu amabili i-$200.
Siyakwazi futhi ukuthi intengo yamapassport iphezulu kakhulu yikho sicela uhulumende weZimbabwe ukuthi kumele ayehlise intengo yepassport kwenzela ukuthi abantu bonke abafisa ukuya emazweni angomakhelwane bahambe ngencwadi eziqondileyo bahambe futhi ngendlela esemthethweni.
Iningi lachapha lisiya ekhaya izulu lingakani kakhulu kodwa lezi nsuku imfula phose yonke igcwele. Kumbiko omumetho kuphephandaba leChronicle utshengisa ukuthi kusukela ngomnyaka ka-2006 kula beZimbabwe bafika iphose ikhulu abagalula bezama ukuchapha besiya kwele South Africa. Ngumqondisi Dube oyendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi iphathisa abantu abalutshwane eZimbabwe ngokudla nxa iqathanisa leminye iminyaka ngalesi sikhathi ngoba ingatholanga imali eneleyo ukuqhuba lo msebenzi. Ngalokho inhlanganiso leyo ithi kulabantu abaningi abalokhe belamba elizweni. Ukuze sizwe okwenzakala emaphandleni ngalolu daba langesimo sezulu sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele lomnumzana Thembelani Dube umsekeli kamgcini sihlalo weboard yeRural Communities Empowerment Trust.
Yes, sithanda ukubonga kakhulu ezigabeni zonke zeMathebeleland singathi siyakunanzelela indlala enkulu kakhulu abantu abaningi iminyaka ophele azange bathole lutho ngakho ke lalonyaka songaba indlala yezulu ngenxa yokuthi labo kade bethemba ukuthi bazalima ngesikhathi esifanele izulu liphuzile ukufika ngakho ke laba abazama ukulima ngathethi kusuka kube nzima ngoba indaba eziningi kakhulu lezi ezitotayo kumbe singathi ezizidaka kulime kanzima izulu lakhona lina nsuku zonke liyana phose kabili kathathu ngelanga so indlala izaqhubeka ilokhu siba khona ezigabeni zeMathebeleland North kanye leMathebeleland South lezinye nje indawo lapho kungabe indlala kade bakhe khona elizweni leZimbabwe.
Kodwa singathi kuyini okuhle okungalethwa lizulu leli bakhona yini abangathola njalo sesikhangela lapho kuzifuyo lamadlelo lamanzi okusebenzisa ebantwini.
Izigaba eziningi lanxa nje izulu liphuzile ukuqalisa kodwa hayi kulezi insuku likhona okunceda kakhulu laba abantu abaphuma masinyane bayalima okungasatshanga ngenxa yokuthi izulu likela ngathi liyakhwama mbijana. Kodwa laba abalimileyo kwasungula la kwaficwa lizulu hayi iningi lakhona kuyathembisa ngenxa yokuthi uJanuwari ungambonele izulu sesiphakathi kwakhe kunje kutsho ukuthi lanxa lingahamba phose kwamaviki amabili amathathu sokungazondela uFebruwari. NgoFebruwari sesikhangela ukuthi mhlawumbe imvimbi yakhona ibisiqa lizejele ukuba khona ngoFebruwari abaningi bazasila ezifuyweni bekuzincedile kakhulu nxa ukuthi uhlaza solusiba khona ezigabeni eziningi emaphandleni lapho ezigabeni zemathebeleni North kubalisa la emathebeleni South angajayelanga ukuba lezulu okuvamileyo ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kukhwamile kutshisa ilanga kodwa hayi kulezi insuku izulu liyana konkana kuzancedisa ukuthi amadlelo enkomo la abe ngcono inkomo sezinatha sezithola ukudla uhlaza konkana kuyancedisa kakhulu ukuthi lalezi kwazi sezibanga ukucuba ezasilayo sezisilile aziseyi ukugcuba kangawo enxa ukuthi sezisidla amahlamvu sezidla lotshani. Labantu labo abalimileyo kulesi khathi hayi iningi likhanya ukuthi lizadobha singazi njalo mbekwecina zoku indlala yezulu ngenxa yokuthi ezigabeni eziningi lina nsuku zonke njengoba ngengatsho ngaphambilini.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umgcinisihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Sobe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Zingilele njalo la ku 2025 City yethinye basakaza abahle. Zingilele lonke mazibaba amahle. Sembe ukuthi ngene kahle enyaweni omutsha. Njalo siyakuqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihlawulela kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizwe engahlali kuyo. Into yakho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe aze aze afe umuzi lowo yakhileyo engakuhlalanga. Impilo ebuhlungu kakhulu leyo. Ngiyabonga ngumasenga lakho okobulawayo iphumule emadonkini.
Salibonani basakazi bethu abahle kustudio 7. Ngiyabingelela ngentambama enhle. Bingelela uTungamile Inkomo, Chris Gande, Taboka Ncube, Gibbs Dube, sithandekile Mhlanga nabalaleli bonke la kufinyelela khona umsakazo westudio 7. Umsakazo okhululekileyo silisipha izindaba zishisa zinjalo ezimnandi ezileqiniso. Hayo kwakithi hhayi uhlupho lodwa lapho gawulo sebeseqa namhlanje ngoba sebehlulekile sokuthiwa amanzi sengawe ekhansili kodwa izolo kade kuthiwa amanzi ngayo igovernment. Nxa umuntu sehlulekile uyabe sehlulekile bakithi.
Zinjani bantu bahle balungileyo? Hayi siyabonga. Hayi philile lonke lapho likhona. Hayi ungunye lithanda, hayi alithanda kanthanda ngobuningi benu lithuba ngufihla kuphela ukuthi zisonke enhlelweni lezi. Hawu madoda zilalela umsakazo kanje. Ye ngiyakubona wena makhelwane. Yes. Hayi imizirumoveni kwenya isidalo kwakho naba angiyakuthanda mhlobo wami umsakazo wenu lo lingazifihlelani umsakazo.
Lithola njani livuka njani balaleli beStudio 7 lapho likhona ngezindawo ngezindawo? Likhulunyiswa yimuhlanhla Mahlango oseButswana Francis Town. Ngithi umnyaka omutsha sibona izulu lonyaka uNkulunkulu usikhumbulile. Ekhaya emalunku laphana ngibingelela laba abalandelayo umaluma Musamthulisi uPaul Ngwenya lo mzamo uJabulani Ngwenya losapre umdala laphana lo mama wamonzalayo unanhlanhla tisele kutheni ukulima abantu lapho sele kutheni ukulima kuyalimeka yini lo nyaka njengoba izulu isina kangaka lo mdala undivula lapha usathulali inyenye yako bingelela mdala wami ngithi njani lasala njani ekhaya ngapho.
Studio 7, Studio 7, salibonani basakazi ba Studio 7, ngiyalibingelela. Ngicabanga ngani lo okhulumayo esigabeni sasenkaya. Mina umbuzo wami ukuthi kathi usengezotshabango nogawule bajabuliswa yini abantwana beZimbabwe behlupheka, iyouth yaseZimbabwe ihlupheka. Bababona musa bagcwele koBulawayo, bagcwele kuphi zonke iy'ndawo, bagcwele abantwana baseZimbabwe basokola, kunalo yi-one osebenzayo. Bajabuliswa yini? Yini ebajabulisayo? Labo sengezotshabanga bagijima baseyobamba ama-meeting ku-Emerson Mnangagwa emapulazini, uhle ubona ukuthi i-poisoned musabo sengezotshabanga.
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Sixoxa ngokuhlengwa kwabantu emgodini weSterkfontein kwele South Africa okulabafika phose ikhulu abafele khona ngenxa yendlala. Singake hlanganike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kule malunga edalela eParliament asezama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Ziyanda izidumbu ezikhutshwa emgodini weStilfontein kwele South Africa. Siluqhuba ke lapha uhlelo lamhlanje olivalelisayo ngudabo kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.